Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 17 Zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDCT lithi selimise ezinye iziphathamandla zalo ukuba ngamalunga aleli bandla ngenxa yezizathu ezigoqela ukubangela udlakela emhlanganweni weCongress odluleyo.
As far as mina I'm concerned, angiboni ukuthi khona umuntu ongafika emzini wami angitshela ukuthi usengixotshile emzini wami, yena engubani njalo futhi efike ngayiphi indlela. UMonzora wokuqala akala legitimacy, akula muntu owamvotelayo.
Amalunga ebandla le-CCC abotshwe esenza umhlangano ngomgqibelo eHarare akhala ngokuhlukuluzwa esitokisini encitshwa ukudla.
Laba abaphula imithetho izenzo zabo zizabalandela ngitsho sebefile, ngoba le Bhayibheli lithi lokho okuhlanyelayo ikuza kuvuna.
Lanxa izulu lisina kuhle kwezinye indawo zelizwe, kwezinye ezifana leMathabeleland South alikho okwenza kube lokwesabela ukuthi ngomunye lo umnyaka owendlala.
Owezulu lonyaka hayi lichama kalinga ibili lichaya amabhanga liyathwala lithukuthele kuzophose kuwe emnyama othi kuyakunela bothekwane kodwa liphelele emoyeni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-MDCT lithi selimise ezinye iziphathamandla zalo ukuba ngamalunga aleli bandla ngenxa yezizathu ezigoqela ukuhambisa leli bandla emthethwandaba ukubangela udlakela kumhlangano weCongress odluleyo lokuhlangana ngaphandle kwemvumo. Abaqotshiweyo babalisa umnumzana Dan Moyo ongumgcinisihlalo ogatsha waleli bandla eMelika, uSenator Elias Mudzuri, noRest Marara, Gift Konjana, John Nyiga, Edwin Kora Kakora, lo Edwin Zambara. Kumbiko elwethule izolo kusihlwa, ibandla leli lithe amalunga la akufanelanga asebenzele iMDCT ngalesi sikhathi esamisiwe umsebenzi. Abanye abamiswe umsebenzi bathi abakaziswa ngalolu daba, kodwa isikhulumeli sikamnumzana Douglas Monzora ongumholi waleli bandla, umnumzana Lloyd Damba, utshele iStudio 7 ukuthi bazathola incwadi zibazisa ngalokhu kusikhatshana esilandelayo. Umnumzana Marara yena uthi usetholile eyakhe incwadi imazisa ngokumiswa umsebenzi. Umnumzana Moyo utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi kamnanzi umholi waleli bandla umnumzana Douglas Monzora njengomuntu olelungelo lokumisa umsebenzi, ngoba impumela yemihlangano yamaCongress edluleyo yamiswa.
Mina angatholi i-official letter from i-office ye-MDC engitshela ukuthi ngisuspendiwe. Okwesibili, as far as mina I'm concerned, angiboni ukuthi khona umuntu ongafika emzini wami angitshela ukuthi usengixotshile emzini wami, yena engubani njalo futhi efike ngayiphi indlela. UMonzora wokuqala akala legitimacy, akula muntu owamvotelayo. Wazifaka lapho just because i-opportunity yamvumela ngesikhathi se-extraordinary congress liyana, lapho esabona khona uDr. Thokozani Khuphe echawa ngempama. I-Congress liyana was ruled null and void. Kuze kubuye le esibili la yayenzileyo ngo-December 18 last month. Ama-chairman awebandla le-MDC, we are talking about elected officials here, declared ukuthi it was null and void because it didn't follow i-constitution yomhlangano wethu. Mina uMonzora angaze ngimrecognize as u-leader we-party yami. ende uyakwazi lokho ende umhlaba wonke jikelele uyakwazi lokho
lisuka lapha kuyini eliza kwenza
mina I've always been a member ye MDC and angisoze ngichiye and angisoze ngichiswe ngomunye umuntu so mina I've always worked for iparty ifocus yami ayikho emuntwini isepartini le mithetho yeparty esibiza iconstitution yeparty yiyo mina engingathi yiyo engigayidayo and angazi ngichiye iparty mina yena umonzula nguye wachiye iparty wahamba wayojoyina enye wazobuya after i constitutional court judgment so i supreme court yiyo yamenza waphenduka yena wayeveke ngasekho epartini so umuntu angeke abuye endlini yakho wakutshela ukuthi usekuxotshile usebenzisa amandla aphi ukuthi akuxotshe wathatha kuphi wanikezwe ngubani ngayiphi indlela ngaluphi uhlobo so into ekhulunywa ngumonzura le is just null and void ngumuntu nje owaste isikhathi who's too excitable obona ngathi yena uyabusa uyalida i-MDC akula MDC ayilidayo umonzura
Alo-ke ngumnumzana Dan Moyo ongumgcini sihlalo wogatsha lwe-MDCT eMelika obeqoqa ecingweni le-Studio 7 eseVirginia ngapha kwele Melika. Amalunga ebandla le-CCC abotshwe esenza umhlangano ngomgqibelo akhala ngokuhlukuluzwa esitokisini encitshwa ukudla. Amalunga la awetheswa icala lokwenza umhlangano kungelamvumo angamachumi amabili lanhlanu. Abesemthethandaba izolo njalo akhangelelwe ukubuyela lamhlanje lapho azakuzwa khona ukuthi ayaphiwa na ithuba lokuhlawula imali yesibambiso i-bail. Okunenge asikuzweni kuntatheli izindaba e-Studio 7 uMavis Gama eseHarare.
Phakathi wababotshiweyo laba kubikwa kulontombazana oleminyaka elitshumi lasikhombisa kanye lamaxhwegu lezalukazi ezimbalwa abaveza ukuba bebehlukunyezwa ngesikhathi bevalelwe eHarare Central Police. Lokhu kuvezwe ligqwetha elimela ababotshiweyo laba umnumzana Chris Mike othe bebekhala ngokuncitshwa ukudla kanye lokuthi kubotshwe lokutshaywa kakubi kwegqwetha ebelisiyabasiza umnumzana Khutsa Ekadzere ocine esephulwa isandla ngamapholisa. Unkosazana yeukai dzuda nguye umanji kulolu daba abachuchisi kungumnumzana Dziva lomnumzana Bofu umbike uthi ababotshiweyo laba bebesalelwa ukubonana lamagqwetha abo luphinde lwabuyela njalo emini kudaba lolu lapho igqwetha umnumzana Wilbert Mandinde achasisa ngokubotshwa kwabo.
So the state is opposing bail. The IO is still on the witness stand. The court has adjourned.
Ukhulumende uphikisa ukuthi babatholiswe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibail. Umpholisa ucungula lolu daba lokhu esaphawula ubufakazi umthethondaba oludlulisele phambili lolu daba luzaqhubeka kusasa ngo-quarter past 11.
Umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Mafa uthi ukubotshwa kwabasekeli be-CCC kuphazamisa umsebenzi webandla leli.
Sithi liyeza ilanga elizithutha iZimbabwe izaba free, wonke umuntu uzaba free, kodwa ke laba abaphula imthetho izenzo zabo zizabalandela ngitsho sebefile, ngoba le Bhayibheli lithi lokho okuhlanyelayo yikho zakuvuna.
Amagqwetha athi ayaphikisa ukubotshwa komntwana oleminyaka elitshumi lasikhombisa befuna akhululwe hatshi ukuvalelwa. Abalandeli be-CCC basole kakhulu ukwalelwa kwabo ukungena emthethwandaba kamanje lapho lelo cala libelithoniswa khona. Intatheli zindaba ezisebenza zizumele lazo ziyalelwe ukungena emthethwandaba ekuseni ngesikhathi beqala ukumiswa phambi kwawo, okuyinto esolwe ngamagqwetha wona acine luphakamisa lolu daba phambi kwamanje bavunyelwa ukungena kuhlandla lemini ngemva kokukhonona kwamagqwetha. Ingane leminyaka elitshumi lasikhombisa icine ikhululwa lidale yanikezwa kubabomncane wakhe ekuphindeleni kwalolu daba emthethwandaba emini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Lokhu sikudaba lunye. Igqwetha elimela abantu laba ababotshiweyo umnumzana Khutsa Ekadzere obikwa watshaywa ngamapholisa ngesonto ezama ukuyabamela abasolwa laba ubikwa ehlinzwe esandleni ngomvulo ukuthi asile njalo ulekhe esesibhedlela. unkosikazi Nontokozo Dube Tachiwona igqwetha elimela umnumzana Katsere uthi bazamangalela amapholisa ngalolu daba ukwenzela ukuthi ahlawulwe.
Lichwana njani? Mr. Katsere okwanamhlanje uhambile esibhedlela bekumela ayoperatwa uadmitiwe ekuseni ngama 3 bese beqedile ukumoperate isandla sakhe. Akulo usebuhlungini lokho engezwa kuhle but silethe mbutho zasile. Amapholisa akukapheli phakathi kwakhadzere lamapholisa. Kuzamele ukuthi mhlawumbe mhlana ngeThursday nxa esesenelisa ukuthi ahambe njengoba sizahamba ikoti sizabona ukuthi isandla sakhe sinjani. Sibuyele emapholiseni siyeripota indaba yokuthi yibo abamtshayile bamlimaza. Njalo kuzamele ukuthi uKhadzere athole ama-damages kumbe abophise umkhulu wamapholisa lalawa amapholisa amtshayile ukwenzela ukuthi bambhadale ngama-medical expenses akhe lawa sehambekiwo lobuhlungu ahambekibo. Yikho esesikwenzile lesikhangele ukuthi siza kwenza ngendaba kaMr. Khadzere.
Alo ke ngunkosikazi Nontokozo Dube Tachiwona igqwetha elimela elenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Kusenjalo inhlanganiso yamagqwetha eLaw Society of Zimbabwe yethule umbiko enkundleni yebulenjini eyeTwitter isithi iyasola isenzo samapholisa njalo amalunga ayo ahambile ukuyabona umnumzana Katsere esibhedlela azibonela ukuthi amanxeba akhe ayaphola. Lanxa izulu lisina kuhle kwezinye indawo zelizwe, kwezinye ezifana leMatabeleland South alikho okwenza kube lokwesabela ukuthi lo ngomunye njalo umnyaka wendlala. Lokhu kwenzakala lesi sigaba sihlaselwe ngumkhuhlane wenkomo othiwa iJanuary disease. Sixoxele sakhamuzi salumango umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Hayi owezulu lonyaka hayi lichama alinga sibili lichaya amabhanga liyathwala lithukuthele kuzophose kube emnyama uthi kuyakunela bothekwane kodwa liphelele emoyeni endaweni eziningi ikakhulu njengangapha kuyona lo mkhono welizwe lakhona apha eGwanda. Izulu lakhona nxa lithe labuya lingabamba sibili owamahola thize kodwa nxa selihamba lihambe mlibe. Ngakho ke hayi kakukuhle ngako ngoba lalapha ezabelweni ngike ngafika endaweni ezingaphandle kwedolobheni lapha kubogodlwayo ensiza abendaweni zakubavoka la ngapha komzimu eGwanda hayi amabele kamahle nxa kuswelakala kwezwi yebo abantu babelime amabele indima zachiyana ezokuqala zona kwezinye indawo kusubhaceka umumbu izula hamba lahawula kwezinye indawo balima abantu kwamila kwathi kumile sokulaphana ilanga lavuleka edathi kune izulu kwana ilanga abanye sibili mbona baze balimela phansi abanye ke engxenye nxa lingabuya bazazama lakuthi babuye balime njalo kodwa lokhu khona bakulimele phansi sebezama ukulima mhlawumbe inhlanyelo lezi ezivuthwa masinyane. Hayi izulu liyasolisa liyadonga sibili alicaci kuze kube manje mhlawumbe lo nemkhathini liyakhanya ukuthi likhona engxenye lingabuya kodwa hayi ekulimeni mbona abantu babe sebesalele emu.
Manje zona inhlanganiso eziyandisa ukuphathisa uzulu ngezikhathi ezomileyo seziqalisile na?
Hayi ngokwazi kwami inhlanganiso lezo sibule ziqondana lokoma lesomiso siyabe sikhona hayi bengakezwa ukuthi zikhona. Yebo kambe ngabona babe bengena nje phakathi kwabantu beqhubeka ngehlelo zabo zayizolo ngoba angithi vele babazama ukuncedisa abantu kuze kufike isikhathi sokuvuna. Isikhathi sokuvuna kukhona apho kuphela ku-April, May. Kutsho ukuthi nxa kade besanika abantu okulutshwane khona kade bebanika khona lezo nhlanganiso ngabona zisaqhubeka nje zisanika abantu ngoba komile kungomanga akula muntu uyabe sevunile ngalesi sikhathi. Mbona basaqhubeka nje abanye abenhlanganiso lezo njengoba ngisitsho ngoba babe vele benceda abantu kuze kufike isikhathi sokuvuna. Kodwa lazo sezilutshwane phela inhlanganiso lezo singalibali khona lokho. Khona nje ukuthi vele ziyasala zimi ngalobuhlangothi ngalobuhlobo ngemithetho lesifakiwe kasazi. Kodwa sikhangelele ukuthi okwakhathesi lezo nhlanganiso zibe zilungiselela khona ukuthi zizanceda abantu ngoba eqinisweni nxa kungaqhubeka kunje hayi sivuno salonyaka ngapha emandebeleni siyabe siphansi kakhulu ngakho sikhangelele ukuthi engxenye ziyazama ukuthi zibe ziqoqa ulwazi lokulungisa ukuthi endaweni zicine mhlawumbe ngayo mabasa u-April zingaqhubeka kuze kufike izwi elilandelayo.
Lo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi seMatopeleland South obekhuluma icingweni leStudio 7 eseGwanda. Okumanje ke sikhangela iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi ugwalo lwe-delimitation lukhomba sobala ukuthi bandla lezanu PF lifuna ukucilibezela kukhetho oluzwayo. Leli phephandaba lithi lokhu kuphume emhlanganweni wenhlanganiso ezimbalwa ngomgqibelo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lilodaba lokuthi amapholisa kwele Mozambique alile ukunikeza abeZimbabwe oyelipholisa uJason Muvevi owabulala abantu abathathu eZimbabwe. Amapholisa eMozambique abikwa esithi azazithonisela wona uMuvevi icala lokutholakala elemibhobho. UMuvevi ubanjwe ngabantu makhaza bakwele Mozambique izolo. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani balaleli beStudio 7. Salibonani sebenze Studio 7. Salibonani lonke bantu eZimbabwe. Ngisho ukuthi lapho ngani ngingumlimi kodwa silohlupho lwama-track. Ama-tractor la athebuya kwathiwa siwaphiwe nguhulumeni kamnangana. Ngemva kwesikhathana kwazobuya amadoda amasudu athi hayi ama-tractor lawa aliwaphiwanga avele eBrazil ayabhatha. Futhi i-chairperson wabuza ukuthi ama-tractor lingawabambi nxa ifule sizawalungisa konke sizabe siwakhangela. I-chairperson wabuza wathi kathi nxa seliwakhangela kusho ukuthi phela kaso wethu bathi hayi ngawethu. Ama-tractor lawa basinika inamba eBrazil le mali ofanele uyibhadale nxa ulime ngalo i-tractor le sakwenza konke khonoko. Kodwa ukusala kuluhlupho ukuthi abazange basitshele ukuthi ama-tractor lawa ayimalini ukuthi sizabhadala okwesikhathi esinganani. So sicela ukuthi sibe kwazi ukuthi wona ayimalini sizabhadala okwesikhathi esinganani. Kulokuthi kuhlale kuloko kuthiwa ibhadalana ama-tractor bhadalana ama-tractor nxa udiphozula ukuthi uyabe ukwazi inkweleti imali engako lapho ekwana khona iyakwana. Imali esayibhadalayo sicela ukuthi iBrazil sitshele ukuthi sabhadala malini sokusele malini ngoba iBrazil yibo abanikazi bama yive sibhadala kiwo nge-akhawunti.
Livuka njani hlobo bantu bakithi maZimbabwe amahle hayi siyavuka basakazi beStudio 7 inkulunkulu abe nani hlobo zami lingadinwa ake ngiphawule kunye lapha sicela ubaba umnankagwa engakhathazeki kakhulu kulo hlelo olukhona lapho kuthiwa yihawu lezinkomo laba bantu hayi sibo beqembu lezambu lezombusazo siyacela siyaxolisa nyabaxolisela abantu bakankulunkulu sasebenza abantu baphelele izinkomo babuhulumende ongaphathekali siyaxolisa ezweni lakho ukuthi kube le qembu nyana angathi lifuna ukudala ukuba liphathi hayi akusephathi mntu omdala sophathi siyaxolisa kakhulu nabaxolisela abantu bonke laba bakuleli group baxolisela mpela yize noma kungasoze kuzwakale kahle kodwa siyaxolisa nabaxolisela uhulumende basalungisa amandebela ngamasela iqiniso elikhona ngatshontshelana abanye abafuna ukusebenza bethenga izinkomo batshontsha inkomo zabanye. So laba bantu abasebenzayo labo balungisa isigaba abekho kwezombusazo siyaxolisa lapho nje baxolisela bakhulumende okhulumayo nyazi ukuthi uyaziwa khona ngapha ukuthi ngumkhezi ufamona ungwenya ojwayelekiwe khonapho ukuthi abizwe kuthiwa ngumkhezi kodwa-ke hhayi ngiyabaxolisela ngiyaxolisa lapho kakhulu ngufamona lo okhulumayo ngixolisela ihawu lezinkomo ukuthi hhayi lingahlukunyezwa liyamukeleke nje njengeqembu bazothi uma sebeqedile bakhulumende bazabisela umthetho.
Salubonani basakazi beStudio 7 likhuluma Rusarenda eWorks basakazi lelizwe elikamzilikazi umambo umathobana asilo lizwe laseZimbabwe asifuni ukuba yingxenye yalo thina abantu beyizwe lezimbabwe ukuthi sifuna ukuzimela, asifune chamisa, asifune triple c, asifune zano, asifune mdc, sifuna ukuzimela siphume kulelo lizwe. Ngoba uchamisa nabo Morgan Tsvangirai nabo bonke bona bona basunguli be-mdc abazali babo abengama-members ezano eparliament, ama-members wabo babevotela izano, nabo nabo Morgan Tsvangirai nabo uchamisa bayevotela izano. Namhlanje bafuna ukuzomalati njani? Asikufuni khona ukufuna ukuzimela thina. So sithi abantu phumani ngobuningi liyovota livotele i-MRP sikwazi ukuphuma laphayana. Ngeke ngithi mina ngikhonaphana ema-siloji emva komuzi wami kusebenza amashona wodwa, eplumpu kusebenza amashona wodwa, kuzokuthiwa mina ngivuma ukuba yingxenye yezimbabwe. Asikufuni khonokho.
Ye, bingelele ku-Studio 7 njani lonke okhuluma engumantyeza, njani basakazi? Ngizwa ngilosizi kakhulu ngabantu be-triple c abavumela ukuthi umunye umuntu ofana lawe athatha ugodo ekuchaye ukulokhu kuqakeza, kodwa ulokhu kuchaywa umuntu lwane kuchaya ngoba ethi ungumuntu wezano. Wena ukovuma ukuthi umuntu lwane akuchaye, kanti lingalehlulwa yini lani ukuthatha izigodo libabisele laba bantu? Ngoba ma lingenzanga kanjalo lizathwala nzima. And indlela engabona bechaya ngakhona abantu ngapha eMurewa kuyakhomba impela ukuthi umoya lwane wegugurawunde lokhu sesekhona abantu bezano ngaphakathi kwabo. Ngoba indlela ababechaya ngakhona abantu yiyo indlela ababechaya abantu ngayo ngesikhathi segugurawunde, basebenzisa into efanayo. Mina angikwazi ukuthi umuntu alitshele ukuthi abantu bezano balamandla ngubani. Lingavumi lokhu bantu bakithi. Yikuthi nje lamapholisa lawa nawo okunye engalitshela khona abantu bakithi, thina abantu esisegoli uma singaya emakhaya siyabulawa ngamapholisa, ngoba amapholisa abantu ababuya egoli abazonda okunye okunzima kakhulu. Engakwaziyo ukuthi lawa amapholisa alazo yini izihlobo zabesegoli, ngoba thina abantu abasegoli sibasizonda mpela, hayi kancane.
Basakazi be-Studio 7 sanibonani, happy new year kini lonke kanye nakubalaleli ngokunjalo. Angihlale phezu kodaba ngingachitha isikhathi. Lesimanga ngamapholisa aseZimbabwe avikela umbuso lo wezanu PF, ngoba sibona amapholisa ayiwasetshenziswa kakhulu ukuthi kuhlukunyezwa abantu. Ayamisa imihlangano amaqembu aphikisayo beze bemisa ngitsho lo mhlangano obanjelwe emzini womuntu walelo qembu. Ngoba ngicabanga ukuthi imvumo ingacela emapholiseni ma kungokuthi bebebambele umhlangano boku-public space like amaholo, amapaki, iy'kolo, izinto ezifana lazo nalezo. Ngicabanga ukuthi yebo bungamiswa lapho umhlangano, kodwa vele umiselwani, kanti umiselwani kanti waye wezanu PF singakaze sizo kuthiwa umhlangano wezanu PF umiswa amapholisa, waye kumiswa i-IP triple C kuphela. Asikaze sizo kuthiwa kule mhlangano wezanu PF omisiwe, kodwa njalo nje triple C lamanye amaqembu iyamiswa. Kanti waye imiselwani amapholisa aseZimbabwe awayekele ukusebenzela izanu PF, kawasebenzele amaZimbabwe wonke jikelele, hayi ukusebenzela izanu PF. Ngoba masithi yabheka amapholisa aseZimbabwe asebenzela izanu PF, asebenzeli amaZimbabwe nawama-citizen. Bayahlupheka nabo, bahola imali encane, kodwa basetshenziswa ukuthi bachaye abantu. Sibone bechaya abanye, omunye baze bamphula lezandla, i-lawyer lelana ukuthiwa ngubani uKadzere, bamphule lezandla ngendlela yokuthi basetshenziswa izanu PF. Awayeke amapholisa lento, abayeke ukusetshenziswa izanu PF, abasebenzele ama-citizen, bangasebenzeli isiqembu. Ngoba imali liqembu seliphumile embusweni, bazoyaphi bona?
Ngibuka le-Studio 7, thina siyavuka badala, ngifisela inhlanhla uNkulunkulu ngalikhokhele emsebenzini wenu. Hesh, sathandana ngokuthi ngikhulule kancane ngombuzo kamnangagwa wamanga lo. Haya, upromise abantwana ukuthi bazobabhadala i-school fee omnangagwa. Mina lowo muntu angikwazi ukuthi uright right ekhanda lakhe kumbe unjani ngendlela ayenza ngayo oqamba amanga. Kathi sabantwana besifunda besikolo ukuthi awufune i-school fee, ngizothi ntonjalo ngangomnangagwa okhulu kamangangaka. Umuntu onjani? Umuntu wesithetho ngu-president, umholi waba uyadelela, delela abazali bethu, delela lathi sonkengeli abantu baseZimbabwe bonke. Yikho ngithi mina abantu beZimbabwe vele abala president, baphila njengentanda nabantu beZimbabwe ngendlela kamnangabo. Uyidoti enkulu kakhulu sho indlela ayenza umuntu lo.
Amatshono kubasakazi bethu bonke jikelele engangize mbaqambe ngamabizo, bangabaqamba ngamabizo ngizatshiya abanye. Ngizama ukuthi ngithi bonke, ngayinte bonke lawe zizwe uqanjiwe. ezilungu umsakazi we-Studio 7. Lezitobo zami zonke ezilalela i-Studio 7 ake senzeni sowuba kithi. Ngiyezwa inhliziyo ezibuhlungu loba sizama ukuthi susibandlulo silalo ngoba lokho esithi thina sithandelene amashona, sitshiya bakithi omqondisi. Inhliziyo yami ibuhlungu vele nginhliziyo ibuhlungu ukukhulunywa njalo. Umbono wami adenyi lawo ake sitheni kathesi sikhohlweni sikhipha amabizo abantu enhliziyweni zethu. Sikhipha amabizo abantu kusala amabizo amabandla enhliziyweni zethu abantu siwakhiphe. Asikhangele emthi madoda ngensuku ezilutshwane eziduze sikhangele ngayo. I-ruling party izasigwenqa ngoba ingaveli yenza i-violence. Sizabe sesiyagenest ishona lonke sonke amandebele ethi vele silenhliziyo leyo. Sesiyagenest ishona lonke sesiqalisa ukujojwa muka kathi sabe sesingqono siyele abanye singqono siyekele abanye sesingqono senzile. Uyabona izulu ngaboya lisina likomnye umnyaka lingani beyosithi vele izulu lela lini kale nyekele ukulima. Ungabona engani ukhawulisa izulu uyazilimaza wena. Izulu alikhawuli. Asike sikhohlweni kathi singaw kuma wo believe Gawule wo Joseph Chuma ubani bani bonke laba bonke sikhotweni ngabo sike sikhangele into kathesi kathi vele sikhangele ngapi sifakeni nje umzekeliso we penalty i penalty nxa sikhahlelelwa sokuku penalty box ama players wonke ayaphuma laphana kuqondane u goalkeeper laloza khahlela lata kuye kuqondane i vote lakho laloza bhala i vote lakhe senzeni njalo sitshena omakhupe ayizwe sesikhuluma ngabo sitsheni bonke otshamisa sitsheni bonke omnangagwa sitsheni bonke nje abadala laba ukuguga kula ndaba ngizomyele sebeguge kakhulu le ngqondo esigugile ya kona liqiniso kodwa kasitshiyaneni labo kathesi sike sikhangele into 2023 senzani kade njengona nto yenza kathesi beqalisile ukuthenga amachina ukuthi kuthiwe i-corona sibuyile benzela ukuthi labo bantu abazama ukukhampena behlule kukukhampena kathesi but thina sibambeni libe linye ukuthi lo nyaka sifisani lo nyaka nevumani kule corona never mining yekho sifisani asibe nento esifisa uzihlobo zami ngiyabonga undebele okhulumayo inkosi libusise lonke
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 lingadeli inhliziyo zenu thumelanini ngoba siyazi ukuthi abanye bayakhala ukubana asidlali imlayezo yabo kodwa iqiniso ukuthi iyabe imide kakhulu sifuna ibe mfitshane siyabonga ekwezimelika izolo uzulu welemelika ubenanza ikhefu lokuzalwa kukamuyi umnumzana Martin Luther King Jr. oyelwela ilungelo labensundu. Leli lilanga elinanzwa ngabensundu kunye labamhlophe ngoba uKing wazakala ngokukhuthaza ukuthula.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangeleke ezinye zenhloko ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Imandla le-MDCT selimise ezinye iziphathamandla zalo ukuba ngamalunga aleli bandla ngenxa yezizathu ezigoqela ukubangela udlakela emhlanganweni weCongress odluleyo. Sulugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.